Ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa kumbhuqazwe eyenziwe ngelanga lokuthakazelela ukubunjwa komanyano phakathi kwezaphu leZANU-PF ebiseStanley Hall, uMnumzana Dabengwa uthe kufanele abantu beqale ukukhangela indawo lapho okwalahlelwa khona abantu ukuze amathambo abo abuthwe angcwatshwe kutsha. Uthe umhlubulo weMathebeleland usulengcitshi ezizahlola amathambo lawa.
Asivumelaneni into yokuqala ukuthi izulu liphela ngezikhathi zabo August, siyakho September, October, siyekuthi amathambo vethu likazulu lizikhangele zonke izindawo bazazi jakalelana elinye elikhulume kuqala litshilo ukuthi lona labonani tsholotsho. Ake lizikhangeleni zimakwe indawo zonke lezo, sivumelane ngelanga elithize sithwale amafotholo lamabhingi amabhokisi sizawathola, sihambeni siyekhangela siyegebha ama-mass graves lapho kwabakwakhona abantu bakhe. Suke lapho bazokutsho abanikazi balabo bantu. Sesilazo iingcithi ezikhona apha eMathebeleland esezafundiswayo ukuthi zidlukanise amathambo, ukuthi la umnikazi namo lwa umnikazi namo nganza kuyebhalakwe khonapha engaliswa khona. Ngemva kwalokho sizokuba necebo lokuthi udaba lwakhona zikuphatha zokusa ngaphi.
Umongameli webandla le-ANSA uMoses Mzila Ndlovu uthi umqondo lo muhle, kodwa kumele kuqale kukhulunyiswane lezihlobo zalabo ababhubhayo njalo kube lophenyo ukuze kungadilizwa ubufakazi.
So I see onto umuntu yedwa njonga suma lapha nathi mina ngifuna ukuyangcoba abantu labana kutsha. Kulabantu izihlobo zalabo bantu, kulama organizations avele kade khuluma ngegugula onde ngaphambilini kwabo Dabengwa. Kulama interest groups akhona afuna ukuthi labo bangaphathisa ngolwazi. So kuqakathekile ukuthi phakathi kwakathesi laleso sikhathi esikhulumayo kwenze umsebenzi wokuletha wonke umuntu kube lokuhlanganisa umcabango ukuthi kwenziwe njani. Njalo kubulubulu ungcetho obufunakalayo okumele ukuthi singadlali ngawo ngoba singadala omunye umonakalo phezu komonakalo.
UMnumzana Felix Mafu owenhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust uthi kumele kungadilizwa ubufakazi njalo ababulali baqale bathonisiswe amacala abo.
Mbona ngani abantu bayaphangisa ukuginya bengakahlafuni. Akube lokuwina ama-election bese sithatha labo abayenze ubuhliwi sibahambise ecourt, sixolelane labo bazexolisa laba abantu ababotshiswe uma sekule evidence waye ema-court amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Umqondisi webhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelana lombono kaMnumzana Mzila loMnumzana Mafu.
Kulomo echeng bawudabe ngivumelana layo kakhulu ngoba sokuthethe isikade eside kungalanda ethengiso dingenzi. Kodwa kuzabe sokudiliza ubufakazi kangathi ngenzwa njani.
Owalahlekelwa nguyise ngaleso sikhathi unkosikazi Similo Gwebu uthi uyajabula nxa kusiba lethuba lokuhlonipha ababhubhayo ngoba balahlwa njengenyamazana.
Mina ubaba ngomunye owabulawayo ngesikhathi segugurawundi. Ngakho angizwa ngilokuthaba kakhulu nxa ngisizwa bethi bayathatha amathambo abo babangcwabe kutsha. Ngaso kuyukuthi bayabafihla kuhle okwelesithunzi sibili. Hhayi, ngiyathaba kakhulu. Kodwa ngisuke ngibe lo mbuzo khonapho ukuthi ababulalayo bona bayetheswa yini icala, kumbe kuyahle kube yikuphela kwegugurawundi. Bathonisiswe ngalokho abakwenzayo, kungaphumi kuphelele emoyeni nje.
Kubikwa kwabulawa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 ngesehlakalo segugurawundi. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe, kodwa kazange axolise ngalolu daba. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.